Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 25 Ntulikazi 2017 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kusasa la leviki sixoxisana lesikolo esiphezulu ama university lama colleges siphile njalo sixoxisana labo mama labo ntanga ngolwesihlanu esikunandilelayo ukuthi ama budget consultation sesiwenze akhangela isiqephu lesiqephu
iCouncil yakoBulawayo isiqalile ukukhulumisana lezakhamizi mayelana loluhlu lokusetshenziswa kwemali ibudget yedolobho
Isiqokuqila yikuba sifuna ukudinga indlela engangenisa inhlangothi zonke zombili. Siyazi ukuba ulondolozwa kwelizwe kuqakathekile ngazikhathi sinye thina sithi makwenziwe ngendlela engaphazamisi ibhizimusi lethu.
Abahlangothi olubona ngezokwethekelelwa kwelizwe baqhubeka bekhala ngodaba lokwanda kwamapholisa emgwaqweni yelizwe ama-roadblocks. Ezinye inhlangothi ezimela ontanga zithi ziyathokoza ngokungena kukhetho lomnyaka ozayo kwabasakhula abagoqela unkosazana Bimbayishe Muswaburi lo nkosazana Fadzai Mahere. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sile yakoBulawayo isiqalile ukukhulumisana lezakhamizi abasakhulayo abesifazane osomabhizimusi abezombusazwe kunye lenhlanganiso ezizimeleyo mayelana loluhlu lokusetshenziswa kwemali ibudget yedolobho leyomnyaka ozayo. Kusasa abakhangelele ukukhulumisana labamakolishi emfundo yaphezulu eLarch City Hall. Okunenga sikuzweni kunompumelelo moyo esiphalo ludaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Kusukela ngolwesihlanu olwedluleyo kuze kuyofika kunyanga ezayo abeCouncil yakoBulawayo balohlelo lokuhamba bethapha imibono yabantu mayelana loluhlu lokubuthanisa lokusetshenziswa kwemali yaleli dolobho ibudget yomnyaka ozayo. Isikhulumi seCouncil yakoBulawayo unkosikazi Nesisampofu uthi uhlelo luqhubekela phambili kusasa
idolobho lakoBulawayo lihambisa uhlelo lokuxoxisana lezakhamizi lilungisa ibudget eka 2018 impela viki singene emalokitshini kuma wards sakhuluma lezakhamizi kusasa la leviki sixoxisana lesikolo esiphezulu ama university lama colleges siphile njalo sixoxisana labo mama labo ntanga ngolwesihlanu
ukhansila ka ward 18 emagwegwe unkosikazi Consilium Lalazi uthi ukukhulumisana lezakhamizi mayelana lebudget kuqakathekile njalo isiqinti sakhe sikhangelele ngokuthuthukiswa kohlelo lokuthwala kwezigulane lokucitshwa kwemililo
Silubona luqonde kakhulu ngoba akula muntu ngitsho lo yedwa ocatshelwa yikho. Wonke umuntu siyamqoqa thina ukuthi woza nini lizikhulumele libone lapha sincedisane lapho esehluleka khona. Lalapha elifuna ukuthi silungisise khona lokuthi nxa sikhuluma ngebudget singayibamba njani.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Josephat Mzacangulube uthi ukukhulumisana ngesikhwama sakoBulawayo semali somnyaka ozayo silenguquko. Uma uhlelo lokuthathu ekhulwini lemali ezahlawulwa ibuyele ukuthuthukisa amalokichi ayabe ehlawulile kungumqondo omuhle uma kuzalandelwa
into yenzakalayo ngale budget kulomehluko omkhulu njalo kulenguquko enginanzeleleyo ukulokho abakwenzayo xa ngikhayeleli ama 3% abakhuluma ngakuthi imali zonke ezabhadalwa ngabantu ama 3% abazathatha la baphendukise back kuzoncedisa njalo ukudevelopa ukuthukisa iwajina le eyabe ibhadale ngama 3% kuyinto enhle nxa ukuthi yinto ezaphumeleliseka yibo abesikhasi kungabi yinto abazayenza kuphela ukuthi banonise ezabe izikhwama kuphela siyakubongela khonokho
Uthi isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe kuhle uhlelo lukhona kodwa kuyize ngoba bavame ukukhulumisana loZulu kodwa bengalandeli izinqumo ezivela ebantwini.
Siyakwazi nje bayenza nje ngesikhiwa bathi formality ukuthi kudlule bengabanjwa ngumthetho ukuthi waye bengabuza ngabantu kodwa siyakwazi abasozibe kulandele imasikhangela nje ile turn up ebakhona kuma meetings lawo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uvumelane loMaphosa ethi ikhansili ayivamanga ukulandela izinqumo zabantu.
Kunosizi ukuthi budget consultations yenzakala but singakhangela vele kanengi-nengi kuyahlala kusiyadinga imibono yabantu kodwa kukalutshwana kodwa kuvele ebantwini kube yikho kulandelwayo zanto lithi bahamba bedinga ama-views abantu beqede lapho beyithengelana izimoto i-service delivery ibilokhu iphuwa. So mbona ngazathi up and until kuze kutshintshe from i-conduct yabo abantu be-council labo council bangaze beyenza ama-consultations yawenza siwafaka ama-views ethu the central government anti yokuvuza i-approve.
Ngempela viki abantu abangenela imihlangano emalokitshini basole kakhulu ukungasebenzi kuhle kwe-council bethi lokusilela kwemali ezweni sekubulele ukusebenza kwe-council bethi lezi sebenzi kunye lamakhansila akobulawayo abahlukane lobugwelegwele. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Abohlangothi olubona ngezokwethekelelwa kwelizwe baqhubeka bekhala ngodaba lokwanda kwamapholisa emgaqweni yelizwe besithi lokhu kuphazamisa umsebenzi walolu hlangothi oluthuthukiswa ikwanda kwezethekeleli. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu ngokunye kokuvezwe iziphathamandla zalolu hlangothi emhlanganweni lentatheli izindaba wokwazisa ngesimo somsebenzi kiwo. Umkhokeli wenhlanganiso yeZimbabwe Council of Tourism, umnumzana Thichi Wingwiri, utshelela umhlangano ukuba udubo lokwanda kwamapholisa emigwaqweni luqhubeka luphazamisa ukungena kwezethekeli elizweni.
Fortunately, we attended the meeting about 2 weeks ago. Which was the meeting at the
Sangena umhlangano kumaviki amabili edluleyo lapha phathi ntambo ababalisa obona ngokungena kwezethekeli kuleli uDr. Walter Mzembe obona ngezenzakala elizweni uDr. Ignatius Jombo kanye lo deputy commissioner uMadibili. Uhambe kuhle impela umhlangano lo wavunyelana ukuba wenziwe omunye njalo omkhulu kumaviki ambala azayo. Isiqoqoqela yikuba sifuna ukudinga indlela engangenisa inhlangothi zonke zombili. Siyazi ukuba ukulondolozwa kwelizwe kuqakathekile ngazikhathi sinye thina sithi makwenziwe ngendlela engaphazamisi ibhizimusi lethu.
Umnumzana Jeffrey Moyo oyintatheli izindaba esebenza ezimele upha umbono wakhe phezu kodaba lokwanda kwamapholisa emigwaqweni yelizwe.
Kabasoze ababuye futhi abantu abahlangana lamapholisa ebahlumeza emgwaqweni lapho. Amapholisa akasoze akuzwisise ngoba ayathunywa ngamabhosi abo ukuthi bayosebenza bethatha imali. Singakwazi ukuthi amabhosi akho azuzane kumali ezivela kuma roadblocks. Imali zakhona sekwenza njengani vele kaziya ku-treasury izihamba emapholiseni vele kumabhosi kumashefu.
Umoya uthi munye kuphela umuntu ongakumisa lokho onguyena olamandla akhona.
Lokhu akusoze kusize ngoba into yonke eyenzakala lapha eZimbabwe kundaba ze-security umuntu ongakhulumayo alalelwe nguRobert Mugabe. Manxa uMugabe ethulizwi abapholisa laba azabe lokhu ihlukumeza amathorisi emgaqweni.
AbeZimbabwe Council of Tourism bathi bakhangelele ukuba izophathisa leyo mihlangano abayingenayo ukubonisana ngalolu daba lwamapholisa emigwaqweni. Abenhlanganiso le bathethele lithuba ukwemukela ngenjabulo isinqumo esithethwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ukumisa imizamo yabezimra ukubahlawulisa imali yomthelo weVAT ekudleni lokunathwayo okwathengiswa ngabakulolu hlangothi phakathi kuka-2009 lo-2015. Ngaleso sikhathi iningi labakulolu hlangothi babesala ukuhlawula lomthelo bethi ngoba abezimra babengacaci ukuba basekelwa yini njengoba lo mthetho wawungekho owawubapha lawo mandla ekubekweni kwawo nyakenye kulapho abamankampani aphatheke kwezokwethekelelwa kwelizwe aqale khona ukuhlawula, kodwa bezimra sebengabafuna ukuba abakuhlangothi lolu bahlawule lumthelo weVAT kubuyelwa kumnyaka ka-2009, okuyilona daba osolungenelwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa. Lokhu kumunyethwe encwadini eyalotshwa mhla ka-18 kuyona le inyanga kaNtulikazi, iqondiswe kumphathintambo wezokungena kwezethekele eZimbabwe uDr. Walter Mzembi, lapho umnumzana Chinamasa ekubeke sobala ukuba abakuhlangothi lolu mabangahlawuliswa leyo mali esifunwa ngabezimra. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Iningi laba kwamanye amazwe abahlala kwele South Africa sebesesabela ukuthi bangaqala ukuhlaselwa edolobheni leJohannesburg kulandela uhlelo lukameya weJohannesburg umnumzana Mashaba olokudubula abantu ezitezi ezingela baninizo kulelo dolobho. UMashaba umemezele ukuthi lezi zitezi zithunjwe ngabantu bokuza, ngakho ke ufuna ukuzithatha aziphe izizalwane zakwele South Africa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uhlelo lukameya weJohannesburg umnumzana Herman Mashaba lokuzingela izitezi ezingalabaninizo ngoba sithi zijunjwe ngabantu bokuza selulethe ukwesaba okukhulu kuzalwane zakwamanye amazwe. Ngemva kokutsha kwesitezi ebesihlala abantu ngokungekho emthethweni eJohannesburg kumaviki edluleyo, uMashaba wethe siyaba kwamanye amazwe umlando wokuthumba izitezi edolobheni eJohannesburg, wafunga wagomela sithi ufuna baphume baphele kuleli dolobho.
The city of Johannesburg belongs to the people of South Africa. This is the
idolobho leJohannesburg ngelabantu bakwele South Africa. Lesi isiqalo sokukhulu esizakwenza ukukhipha ngodliki abantu laba abakulezi zitezi. Izitezi ezedlula amashumi ayisishiyagalombili zithethwe yilaba bantu, begcina abantu bethu esimeni esibi, bengabhadali, beguqula idolobho lethu belenza imikhukhu bona abantu bethu bengelandawo zokuhlala.
Kusukela leso sikhathi sekududulwe abantu ezitezi ezimbili, kwabotshwa bakwamanye amazwe abaningi okuthiwa abalancwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni. Leli nyathelo selithakazelelwe kakhulu liningi labakwele South Africa besithi ngeke bathathelwe idolobho labo ngabakwamanye amazwe. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi amazwi waMashaba lezenzo zakhe kuyingozi.
Umoyizo isikhathaza kakhulu ngoba kuyatshengisela ukuthi udlame lungabuya luqubuke, izalwane zeSouth Africa sezisukuma zichaya abantu bokuza. Thina ke njengeZimbabwe Community in South Africa siyazixheka inkulumo lezo ezenziwa ngumeya.
Le yinto esigcizelelwe ngomunye weZimbabwe umnumzana Mpiyezwe Nare, uyisiphathamandla sebandla leProgressive Democrats of Zimbabwe.
For him umuntu oseofisini njengameya abuye phandle emphakathini akhulume into enjengayona leyana, it's reckless. Une influence enkulu emphakathini. It's just a disaster waiting to happen. Ngiyabonga.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yelwela amalungelo abomama beZimbabwe kwele South Africa unkosazana Victor Matutu uthi akumangalisi nxa izenophobia ingaqhamuka loba nini.
Iziphakamiso zikasodolobho wedolobho laseGoli umnumzana uHerman Mashaba ezokuthi abokufika kuleli kumele bancitshe indawo zokuhlala babuyiselwe emazwe nabo okuzalwa zingaba nomthelelo omubi kakhulu, ngoba sezingenza izizalwane zakuleli ziqala udlame olubhekiswe kwabokufika osokungenza sicine sibone okwake kwenzeka ngo-2008 ngezonophobia, ingakhulu nxa inkulumo ezinjalo ziphuma emuntwini ohlonipheka njengesodolobho.
Abanye bathi bethuswa ukuthi inkulumo kaMashaba ilandela eyomsekelo kamphathintambo ogatsha lwezamapholisa osanda kukhuthaza izizalwane zakwele South Africa ukuthi zithathe amanyathelo ngabakwamanye amazwe asebethumbe idolobho leJohannesburg. Ngesikhathi-ke kutshengiselwa kwezizalwane zakwele South Africa ezifuna izindlu lemisebenzi sekusenzakala phose viki zonke, iningi-ke labeZimbabwe bathi besabela ukuthi loba nini kungahlaselwa bona njengembangela yokubangela lezi nhlupho. Mela Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Good Life Talk lamhla kuhlelo lwabatsha lwe-The Connection sixoxa ngabasakhulayo asebedinga ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngomnyaka ozayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi sikhangele esivela kwamanye amazwe. Amacele amabili alwisanayo kwele Libya akhangelelwe ukusungula inkulumo zokukhumisana umlotha kulobelwane isivumelwano sokumisa ukulwisana ezilawulwa ngumongameli Emmanuel Macron wakwele France. Kumbe lengozi yokudilika kwesakhiwo somhlekaniswa edolobheni le Mumbai kwele India kwafa abantu abathathu kwalimala abambalwa abanye bebikwa belokhu bengakahlengwa phansi kwenqwabanqwaba yalengozi eyenzakale lamhlanje emzini weGatopa. Ekuqhubekeni kodubo lokusilela kwemali emabhanga eZimbabwe, indlela yokusebenzisa umakhalekhukhwini ekubhadaleni indleko loba izikwelede isiyamukelwe ngabaningi, kodwa abayisibo bonke abayijabulelayo indlela. Abantu sebesebenzisa umakhalekhukhwini ukwenza phose yonke imisebenzi eyayisenziwa emabhanga efana lokuthumelana imali, ukubhadala izikwelede kunye lokugcina nje imali umuntu esendlini. Ingcwethe ecubungula izomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi imbadalo yokwenza lumsebenzi yiyo ekhama abanye ibenza bengathakazeleli ukusebenzisa omakhalekhukhwini.
Ama-charges akhona kwezinye isikhathi maningi kakhulu nxa usenza ama-transaction, kodwa laye uhulumende usengene uthi athole imali leyo ngoba use-charge tax i-5% may 5% tax nxa usenza ama transactions wona lawo.
Ukutshela uthi kumele kube lendlela zokuvimba ukuntshontshelana imali ngabayabe besebenzisa incingo ezingayisizo zabo.
Njengoba indlela le isisetshenziswa kakhulu, so kumele kube lama security measures aqinileyo ngoba kungenzakala sibili ukuthi ugogo wasemakhaya enganika umfana iphone ukuthi enze i-transaction ahle yena antshontshele imali. So kumele kube lama security mechanisms amaningi kakhulu, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi izimali ezizangkhona ezidlula ngama channels lawa seziningi kakhulu ukuthi ukuqilwa sengane kwenzakala. Ingingazi ukuthi ama-reports akhona maningi okungakanani, kodwa siyakwazi ukuthi kulabantu abasebeqila abanye besebenzisa indlela lezi ezama-mobile phones.
Kwesinye isikhathi umuntu nxa efuna ukusebenzisa umakhalekhukhwini ukubhadala kuba nzima ngoba kungela magagasi. Kesizwe imbono kamnumzana Dumisani Nkomo ocubungula ezombusazwe.
Kodwa inkinga iba khona nxa kungela network okokuqala. Okwesibili, uyathola ukuthi kwesinye isikhathi abantu abanelisi ukuthi bathole i-cash. Ikulichinga sibili elihle uma ilizwe lonke nje lisebenzisa abathi ngesilungu i-plastic money. Kodwa abanye nxa bengavumi kuba nzima kakhulu. Kuba kuhle njalo uma ama-network ehlala isebenza. Kodwa uyathola ukuthi kwesinye isikhathi ikakhulu kuzesi akubhadaleki kuhle ngoba kwesinye isikhathi babe sithi i-network yabo i-down. Kodwa lichinga elihle sibili uma ilizwe lonke lisebenza kahle.
Bakhona abangakakwemukeli ukusebenzisa umakhalekhukhwini ukuthenga kumbe ukubhadalela indleko zabo. Umnumzana George Ngiwane olwela ilungelo lezisebenzi upha umbono wakhe ngalolu daba.
Abantu abaningi abakakwamukeli lokho. Kungani? Ngenxa yokuthi into leyo akufuni ngakuthi i-economy yethu iphansi kangaka. Bikhulumeso senza kandiyafosa ukuthi yenzanini khona yoko kuphela nemali ifuna lingafuni. Suka ngoku imadlana khona kokhona abantu. Uyawufuna ukuthi dlake kumbuthele kuyimali ukuthi abanye emzini lapha emakhaya lapha abantu abasebenzelayo abanye. Awungekho amthela ukuthi yenza i-mobile banking yakutransfera, umtransfera kuphi ngaphi. So i-economy yethu ngesimo yiyo khona.
Ngobuzima abantu ababhekana labo emabhanga ukuthola imali yabo sebebanjwa ngamandla usebenzisa indlela yabo makhale khukhwini osokubone amankampani abalisa iConnect Net1 leTelecel esiba lenzuzo enkulu. Ezinye inhlanganiso ezimela ontanga zithi ziyathokoza ngokungena kukhetho lomnyaka ozayo kwabasakhulayo abagoqela unkosazana Bimbayishe Muswaburi lo nkosazana Fatsai Mahere. Umswaburi uveze ngeviki edluleyo ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga ummeli weBulawayo South edalele ePhalamende, ukuthi uMahere yena uthi uzancintisa eMount Pleasant eHarare. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo abasakhulayo njalo ekhokhela ibandla lakhe leFederal Democrats of Zimbabwe, umnumzana Zenzo Nyoni, yena othi bayajabula ngokwenziwa ngababili laba.
Ngibona kuyindlela eqondileyo enhle kakhulu kwabasakhulayo. Ngikhuthaza futhi ukuthi sokungathi intsha ingazisondeza ibuye phambilina, ingabi novalo, ingayisali, izinikele isebenzele isizwe sabo, ngoba kuyifanele ukuthi intsha izinikele, ngoba sikhuluma okwamanje intsha yiyo ehlukumezekile kakhulu kunanabo esingathi thina ezinkokheli ezikhona esesingathi sezikhathele sezize zingasela mbono wakusasa ukuthi sezingenzani, ngoba sezizamile yonke imizamo yabo, le mbono yabo isilahlekile, sebephelelwe ngamacebo. Kodwa intsha baseselengqondo ezintsha abanye ngabasavela emayunivesithi, abanye bavela college, abayenze economic, abafundile ngezokuqeqesha ngendlela ezijiyeneyo ezingathuthukisa ilizwe. Ikakhulu ngathi uMswaburi singathi imtshayela ihlombe lokumnika isibindi njengentsha esakhulayo, ukuthi hayi, njengomuntu wesimama kakhombisa atshengisa abanye abantu besintombazane labo esimama ukuthi hayi, omama labo bakhona ukwenza umehluko lotshintsho elizweni kuphela ma bezinikele.
Kubandla lakho seliqalisile yini ukukhetha abazancintisa?
Njengathi thina ebandleni leFederal Democrats of Zimbabwe sisebenza kadalala, namanje sisilawo kakhulu ama-candidates angomama, ngoba sithe thina sifuna ukuthi ama-candidates ongomama abe yiwona azaba maningi ukudlula awesiyouth. Kungani sitsho njalo? Sizama ukutshengisa isizwe nomhlaba ukuthi omama mabangathathelwa phansi bebonakale angani ngomama bokugcina izindlu kuphela, ngoba abantu abaningi bakhona ukuthi omama abantu bezindlini kuphela. Kukanti ungabona umama esenelisa ukugcina indlu, yikuyini okungamehlula ukuthi agcine isizwe nokuthi atshengise isizwe ukuthi engakhona ukuthuthukisa isizwe? Ngoba umuntu ongumama ngaso sonke isikhathi umuntu ohlela izinto zakhe esingathi ngomanager bezinto zonke. So we are moving forward Nkomo, sesinabo omama abazimiseleyo abazakuma ekhethweni kuma-councillors nakuba ngama-MP. Sinabo Nkomo.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nyoni olwela amalungelo oluntu njalo engwebandla leFederal Democrats of Zimbabwe. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Ukwehlula amalwecatsha awe-ISIS eMosul kujabulisa abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele, ngoba kutshengisa ukuthi amalwecatsha anje alakho ukwehlulwa. Ukwehlula amalwecatsha la kwenziwa yikuthi kwakulosekelo lwamazwe angamajumi ayizikhombisa lantathu 73 akumanyano obizwa ngokuthi i-Global Coalition to Defeat ISIS. Amabutho akwele Iraq esebenza kahle lamanye avela emazweni la asebenze gadalala ukuze anqobe amalwecatsha la. Umnumzana Brek McGurk omele ilizwe lweMelika kumanyano weGlobal Coalition to Counter ISIS uthi impi kayikapheli loba nje amalwecatsha la ayehlulwe. UMagaki uthi amabutho akwele Iraq esekelwa ngavela emhlabeni wonke jikelele aselungiselela ukulwisana lamalwecatsha la endaweni ezinjengeTel Afar, Hawija le-Alqom. Uthi ilizwe leMelika lizasekela le-Iraq zonke isikhathi ukuze behlule amalwecatsha e-ISIS. Uthi ukubasekela kwabo kwenze ukuthi banqobe amalwecatsha awe-ISIS edorobheni leMosul, lapho amabutho awe-Iraq abencedisana khona nawe-Peshmerga lamanye avela emazweni ajiyeneyo. UMagaki uphinde wathi bazancedisa abantu ukuthi babuyele endaweni zabo lapho basuswa khona ngesikhathi sempi. Uthi baza kwenza lokhu bencedisana lenhlanganiso yemazwe wonke omhlaba jikelele e-United Nations lohulumende we-Iraq. Uthi sebencede abantu abafika izigidi 1 million abathole ukudla okuchiyeneyo lokunye okuza kwenza ukuthi baqalise ukuvuselela imizi yabo iyabhidlizwa yimpi yomvukela. Uthi okunye abakwenzayo ukuthi kuvuselelwe izigodlo zamapholisa njalo kudingwe amapholisa amatsha, kususwe omaqhuphula abafakwa ngamalucatsha e-ISIS, kufakwe umlilo kagetsi, kufakwe amanzi, kulungiswe izambuzi njalo kukhitshwe izitina lokunye okwadilika ngesikhathi sempi. Uthi kwele Syria kule nkemenkeme yendaba ngoba akula hulumende abangasebenza laye.
Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Awo ndi yansamu komansoti Zimbabwe kumalawi anyamatame na kutipasa chilimbikitso
mwadipangita ku imba nyimbo madinyoza madibuda ku tisambula ndiyekuti sitinga fewe mukaula chifuba ife ndiye simuti masula zilibe nchito boti
tinagumana pa WhatsApp
ndikasi iyu
tinagumana pa WhatsApp Tinagumana pa WhatsApp
ni bamboa
Tinagumana pa WhatsApp
ni maiwa
Tinagumana pa WhatsApp
sisi kikuza
Tinagumana pa WhatsApp
Areke anene chabwela divine ola itwale divine mawa tipita kujipata inene makukona nilibe na zonchito kutisi na kuone niwe wangadale Zanga ndizako, ea telumane, tiene mumpamba, nipempendi kupata.
Tinagumana, pa WhatsApp.
Ndikasi iyu.
Tinagumana, pa WhatsApp.
Ndi mamunayu.
Tinagumana, pa WhatsApp.
Ndi bamboa.
Tinagumana, pa WhatsApp.
Ndi maiwa.
Tinagumana, pa WhatsApp.
Sisi jikuza.
Tinagumana, pa WhatsApp.
Olo mundi seke, olo mundi nyoze, kanada kapeza, pa group WhatsApp kompaba, dina sankandeka, nandilo layeka, kanalika pasty, panonika fiancy, dandilo njeze baby, suta desia, mpaga na kale, zili benchito,
tinagumana, pa WhatsApp,
di antiwa,
tinagumana, pa WhatsApp,
Yagazi anga
tinagumana pa WhatsApp
ni amuna anga
tinagumana pa WhatsApp
ni dadiwa
tinagumana pa WhatsApp
ni mamiwa
tinagumana pa WhatsApp
ikagani WhatsApp ndi mangonga bobo ndi ndigu masobo kwanza ngazi mashubu kujambula mapose tumizila na zitu zima WhatsApp calls Inegunti masi, ndivalo la kuchezera, olo kukuzizira, maheta mungu chepera, kutega ndizaka kwatira.
Tinagumana, pa WhatsApp.
Damregos.
Tinagumana, pa WhatsApp.
Ndi mamunayu.
Tinagumana, pa WhatsApp.
Ndi bamboa.
Tinagumana, pa WhatsApp.
Ndi maiwa.
Tinagumana, pa WhatsApp.
Tinakumana pa WhatsApp ingoma imnandi lizwileke ihambelana qathu leka Ja Preza kodwa ke lo ngu Young Sam ehamba lo DJ Zimbabwe besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ikhansili yakobulawa isiqalile ukukhulumisana lezakhamizi ngodaba lweluhlu olokusetshenziswa kwemali ibudget yedolobho. Abo hlangothi olubona ngezokwethekelelwa kwelizwe baqhubeka bekhala ngodaba lokwanda kwamapholisa emgwaqweni yelizwe ama roadblocks. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethulwa lamhlanje igama ngu Chris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.